definitely beba khona bangayithakazeleliyo bakhona bayithakazelelayo. Amathuba okunqoba ambona emahle kakhulu, abantu bathakazelela sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zi lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo. At least i-foundation ikhona ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazala namhlanje asagijima uyabe ehlola, kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabe ukwathi kutho ukuthi uzabeletha. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo segugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Ye, abantu bayokukhuluma ine Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU-P F prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngegugrawundi, kade sebeqathe nawo yama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even that CTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi the CTU and ZANU-P F are one. The same people kade sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa ke okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi he was part of the part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimbone khuluma emhlanganweni, ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina lenisesibhedlela abantu mhlawumbe nxabethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelikhethi, uMnangagwa uyadelikhethi.
Uthi wena ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umnikezi wami usitshayiwe, ibroke seligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngayo eMathete ngiphume kuThangi. Tomorrow so ndowayikusisa ngiyabuyela futhi eMathete ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesaba ukuthi uye kwamanye ama-rallies?
Mina uyeze during the war phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulala nxa unyaka ngerallini, ukuthi ungaphila ngalokufa alikhethi ukuthi yabe ungaphi. Ngizawo-operate ngandikwa kulama-fragments lana i-granite yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula, ngiyakhula oduwe, ngiyakhula shoka, ngizakhula, ngithemba ndahamba ngondina kuya kwesikhathi.